injonga president esemsamsabe ukuthi yena ahambe lemindlo yakhe bantwini siya kuthi mina sengenze izinkulumo labantu abanye abaphika abathize sikhangela kudalo kube lempumelelo enje ngibone ngani sisiya phambili kulo duku lokuthi njengoba umnumzana umnangagwa esala ukukhulumisana lathi kunjenge kathesisi okusegcekela ukuthi ngasavumile ukuthatha amafoni kapresident Mbeki ayeke wamthembisa ukuthi uzaphenduka kuye azomtshela kumbe izami ngafuna ukuthi kukhulumiswane ukuthi kulungisa ilizwe nxa esala ukuthi kukhulumiswane kulungisa indaba zelizwe. So kwenziwe kanjani ukuthi izindaba zelizwe ziqhubekele phambili zilungiswa ngumphakathi weZimbabwe? U-president Chamisa bekhulumisana namalunga singathi kumbe nabakhokheli be-MDC ukuthi kanti singenza njani njenge-MDC, singenza njani njengezizalwane zeZimbabwe ukuthi siqoqane sonke silungisise udaba oluhluphayo olombuso welizwe, udaba lomkhonomi ukuthi ube umkhonomi ongalethi indlala nokufa ebantwini, ngenziwa njani ukuthi silethe imisebenzi ngoba siyazi ukuthi lizwe leZimbabwe liyakwanisa ukukwenza. Abantu abakhulume nepresident bathi hayi lo nyaka ku-2020 awufanelanga simphuthe kumbe simqede singalungisanga udaba iy'ndaba zelezi ebezilethwe ngupresident. Bathi bona lo ngumnyaka wokuthi abantu batshengisa amandla abo nokuthi abantu bathole uhulumende ophuma ebantwini njalo engabantu.
Ungasichathisela ukucace ngempela ukuthi lawo manyathelo iwaphi?
Upresident uyavuma ukuthi maningi lawa manyathelo angathathwa achiyeneyo avunyelwayo isisekelo sombuso welizwe kufanele athathwe sokuqedisiso isikhathana sokuthi kukhulumiswane lozulu weZimbabwe ukuthi abe khona naye ebambane lo mthinda webandla le-MDC ozabe usithi kufanele siqhubekele phambili silungise ilizwe lethu ngabe khulubuyeke emuva.
Ngaphandle kokutshengisela yiwaphi amanye amanyathelo akhona?
Isikhathi sokutshengisela sesendlule phela ngoba abantu batshengisela kuhulumende olakho ukubalalela ifole ohlonipha abantu. Abantu beZimbabwe bangathatha amanyathelo afana lokuthi bathumele ilizwi eliqinileyo kuhulumende owatshontsha umbuso besithi bona hashi bo lokhu kubi kakwenza izinto ezinhle abantu abangabulawa njalo umbuso wabantu bawubuyiselwe ebantwini.
Dakota ungayitshaya ikhaleni mnumzana Sibanda ukuthi kahle kahle kuyini abantu abaqoqa ukukwenza?
Okuqoqwa ngabantu phela ukuthi mhlawumbe ukukhulisana nohulumende ngaluphi uhlobo aluzwayo ukwenzela ukuthi singalokhu kuqhubekela phambili siwela phansi nge-people's power.
Singabe lapha sikhuluma ngomvukela yini?
Hayi bo, upresident Nelson Chamisa phela yena liyamazi ukuthi ngumuntu womthetho, umvukela akavunyelwanga isekelo sombuso welizwe. Bakho bakwenza futhi lokho abantu kwenziwa libutho ngesikhathi bezama ukukhipha umnumzana uRobert Mugabe. Ngibone ngami yiso leso sihlange sesike sokuthi sokufanele kube khona phela ukumisana ukukhangelana mafupha. Sebedlale ngathi sokwanele ngeke sibe saqhubekela phambili sithwaliswa amagabha abuzayo ngabantu abakhanya bengenathando njalo bengenakwazi ukuthi lizwe lidinga ukuthula nokuthi indlala kayisiyo nto efanele ijwayeleke.